Bele.
Livuka njani mthwazi omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla zimbili kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola eMelika, $400 million yokusebenzisa eZimbabwe. Indodana kamoya uJoshua Mqabuko Nkomo ithi kumele kube nekhefu lokunanza imisebenzi yakhe.
Isikhathi sikufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende siyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday, ibe iJoshua Nkomo Day.
Abantu lokhu bethithibele ngokuvinjwa okuthengiselana umombo.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shembo.
Namhla sixoxa lomunye umlimi kuhlandla lwabalimi.
Abantu abathengayo bayagxila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze kulawe wona okade inkomo uyipida uyithengela imithi bangani bayasigxila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Usiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uthi bazadinda imali yeZimbabwe efika amakhulu amane amadola, $400 million, ezasetshenziswa ngoZulu. Umnumzana John Manguja owethule lokhu izolo edala lePhalamende kavezanga ukuthi baza kwenza nini lokhu, loba nje abakwazi ngokwenzakalayo bathi selidumela emasumpeni. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuthi imali ezadindwa izabizwa ngokuthi iZimbabwe dollar izavala isikhexe esithiwe imali yakwamanye amazwe esivinjwe khona manje kwele Zimbabwe kulandela ukwethulwa komthetho obizwa ngokuthi i-Statutory Instrument 142 of 2019. Ilizwe leZimbabwe lake lasebenzisa imali yohlobo lwama-bearers checks iyagugudeka okumangalisayo yalahlwa ngomnyaka ka-2009. Kusukela ngaleso sikhathi waso kusetshenziswa imali yakwamanye amazwe. Indodana kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo ithi kumele kube lekhefu eZimbabwe lokunanza imisebenzi kayise owabhubha mhlazinye kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwazi okufiswa ngumdeni kamoyi njalo loZulu.
Isikhathi sikufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende iyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday, ibe iJoshua Nkomo Day. Angithe mina akube leJoshua Nkomo and Liberators Day, okutsho ukuthi khona ilanga likaJoshua Nkomo labalweli abakhulula ilizwe leli, okutho ukuthi kugoqela abantu abaningi kakhulu elizweni lonke leli ababekhona ngesikhathi sempi bephatheka ngesikhathi sempi.
Singathi-ke konkomo khonapho-ke egumeni babankomo, wena ngophethe induku kamdala njalo abantu babekhangelele phela ukuthi besithi phela uSibangilizwe Nkomo la ingxenye engathatha unyawo lukayise. Sitshele kancane, wena ume ngaphi?
Dube, uNkomo ngumuntu owayethunywe nguNkulunkulu kulo mhlaba. Yikho ngithe mina ekuqaleni ngithe uNkomo wayengaso politician kuphela, wangena ipolitics ngoba into zomhlaba lowo zihamba ngepolitics. UNkomo wayebuye ngendlela eziningi ezesintu ezikaNkulunkulu ethunyiwe. So-ke uSibangilizwe kasukuma eyenze lokho na, uyisithunywa na. Yebo-ke kule sikhosi indlu leyenzi umuzi lemuzi kulento yakhona ngisho kule sikhosi sakonkomo, kule sikhosi sakoDube, kule sikhosi sakobani bani. Mina ngingasimela yini leso sikhosi sakonkomo? Yebo, ngingasimela. Ngawumela yini umsebenzi kababa? Nxa kusokufanele ngiwumele lowo msebenzi ngiyawumela, angeke ngubalekele Dube.
Wethule amazwi la ngesikhathi kukhunjulwa imisebenzi kankomo osele minyaka engamachumi amabili wabhubha. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF.
Kulabantu abasemahofisini abahlali lapha ezimisebenzi yabo abagcwele into ezinjalo. Into mina engibe isifiso mina kuza khangelwa kulungisiswe konoko ukuthi sikhangele yabona ingqule zethu ezangapha especially emadivelopment ezenzitwa abalwayo ngendlela ephezulu kakhulu. Ubaba uNkomo vele ilangalele ngabe selafakwa laba yi-holiday ngoba uyakudeserva kunukwana.
Umnumzana Sibangelizwe Nkomo uphinde wathi ziningi indlela okumele abantu bakhumbule ngazo uNkomo. Wayesaziwa ilizwe lonke ngokuthi ngufather Zimbabwe.
UNkomo ayebambanisa kwabantu ayisikho okwepolitiki. Lokhu kubuye muva nxa sikhangela kumbe i-unity ka-1987. Kwakuyinto encane kakhulu. Into enkulu eyenziwa uNkomo yikubambanisa isizwe seZimbabwe kusukisela ngesikhathi eqalisa umsebenzi ngama-40s khonale. 50s, 60s, ebambanisa isizwe semuli yeZimbabwe. Yikwethu kufisayo ukuthi nga leli langa lingaba yilo elenza khonokho njalo ukuthi nxa sisikhumbula ubaba ngalelo langa kube lilanga lokuthi abantwana imuli yeZimbabwe ibambane, yazisane, ihloniphane.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi bazonte okumangalisayo kulandela okwenziwe ngamasotsha amabili lelinye ijaha abaphume emfanekisweni omunye wabo emi phezu kwengcwaba likamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo eNational Heroes Acre eHarare. UZulu wezansi yemandebeleni uthi umthetho ufakwe nguhulumende we-statutory instrument 145 ovimbela abantu ukuthi bathengiselane umumbu uzadala ukuthi babulawe indlala. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo bebhakane lendlala embi. U-Albert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Phansi kwalomthetho uZulu kasavunelwa ukuthi athengiselane umumbu, njalisiphala sesizwe se-Grain Marketing Board yiso kuphela esasile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. UZulu kasavunyelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephumthetho bazathathelwa umumbu bajeziswe ngokuya entolongweni okweminyaka emibili. UNkosikazi Priscilla Nkala owesilikwe phansi kwenduna amasuku uthi bavele babhekane lendlala embi kakhulu kulezi nsuku, njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shem. Thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyezithengela igogokolela ubuye uzopheka udle labantwana bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyathenga lo mumbu eziphaleni ze-GMB ngoba inhlawulo ezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha eMathabele eGwanda North, umumbu wangikhona ukuthi ukhanjiswe komzimuni which is almost 25 km from lapha enhlala khona. Khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi inyathelo lithethwa nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo esendlala, isabelo esilezulu eliphansi. So uthi uyananzela nxa esithi amabele wonke ayethengiswa i-GMB kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane lawo bejidelela se-GMB ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu eMatsheteni uthi kabona uhulumende ebele muva ngalomthetho.
Nxa sebetsho njalo vele awaphiliseki kovele ukuthengiselwana kanti ukuthengiselwana kule cala akwale nithengiselwana.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima uretired Marshall Parents Shiri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuqonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Zimbabwe, the voice of America.
Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. I-263 chart ibika ukuthi umnumzana Tererai Obey Sithole umgcini sihlalo wohlangothi lwabatsha kubandla le-MDC
elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ulimele engozini yomgwaqo eNorton izolo emini yantambama. Ikansili yakoBulawayo izacitshela izakhamizi amanzi endaweni eziningi kuze kuyefika ngomgqibelo. Ikansili le ithi ilungisa impompi zamanzi esezindala. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kuzasetshenziswa amapholisa ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Kwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi likhulume konke lekufisayo. Liyakhumbula ukuthi kumele lenzeni, kumele ufitizele khonaphana-ke kuwhatsapp ube urekhoda-ke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Nangumakhulu Mahlaba lapha eJohannesburg. Ngidike ngikhulume kakhulu ngalo mhlangano wezinduna lomongameli welizwe waba uEdimnangagwa. Kuyinto enhle ma sekhuluma nabaphathi babantu abayibona abawela lohlupho lombhuqazwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi akhulume ngowakho umlomo, axolise isizwe, kwanele khona lokho. Noma ngekachaza ukuthi ngubani wethe kwenzwe lokhu nobani wethe kwenzwe lokhu, ngoba konke lokhu ngavusa amanxeba njalo ngeke kwaguqula simo. Kodwa siyakwazi vele ukuthi naye ngomunye wangkhona. Kodwa amazwi okuxolisa anele, ngoba la incwadi yasitshela ukuthi sithethelele abalamacala ethu ukuze lathi sithetheleke. Ngaze sifune ukuthi ekhulume amagama abanye abantu asoze kusincede, ungeke kwavusa izihlobo zethu. Kodwa ukuxolisa kuyawe kwelapha amanxeba, kuyapholisa inhliziyo, ibone impilo iqhubeke siya phambili, bezuze usizo abaludingayo, abalimalayo nabasalayo bangkhona ukuze impilo iye phambili. Yikho ukubona kwami engilakho.
Igama lami uLaxon Chabuza, ngikhuluma ngilako leJohannesburg, eSouth Africa. Ngithanda ukusho ukuthi lokhu okwenzakala ezweni lakithi leZimbabwe ikuzehlisa ukuzilulaza. Ungagcina ungumzali wabantwana uzibona ngabantwana ukuthi ubaba uyehluleka, uyehluleka ukuthi asiphilise, silale singene engutsheni singadlanga imihla ngemihla kungenxa yokwehluleka kukababa. Engizama ukutsho ukuthi umongameli welakithi wehluleka ngendlela eyisimangaliso, ngoba nanku wehluleka aze ayehluleke kucabanga nje kuphela ukuthi kambe ukuthi akuye ukuthi isizukulwane seZimbabwe silale sidlile kumele kwenzakaleni. Ungagidimela ukuthi kuthiwe uvala imali yakwamanye amazwe, usehluleka ukuthi uqale ustabilize umumo wemali ukuthi intengo yempahla ezitolo, kumele aqale ehlise intengo yempahla ezitolo abesemisa-ke le mali yakwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi ingqondo yakhe ingaphi noqondana lokuvala le mali yakwamanye amazwe. Kodwa uvala imali yakwamanye amazwe ngoba bona sebebhenefithile baqeda kulezo mali zakwamanye amazwe, sebefisela abantu ukuthi babancindezele phansi okwentwala mase yiseyimunyile umuntu qeda abuyancindezelwa phansi. Ifisuthi bona basuthi thina silambile, sizalelwe endlaleni sizafela endlaleni. So kunzima kakhulu kithi njengentsha kwele Zimbabwe. Ngiyabonga.
Okwamanje sike sikhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhubekela phambili ukulwisana kwebutho lamalucaca awe-Libyan National Army akhokhelwa ngu-Field Marshal Khalifa Haftar ofuna ukususa uhulumende ngodlame kwele-Libya. Kubikwa ukuthi ibutho libulele abantu abedlula ijumi esigodlweni sakwele-Sudan abafuna umbuso obalulekileyo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lomnumzana Jubert Mangena.
Zimbabwe kunzimanyana lezi nsuku, as you know, there is this thing, a currency engakaqedakali kahle.
Ye, so singathi wena ungumlimi ungabuka ngikhona khona.
Mina ngisensiza eFilabusi endaweni okuthiwa iGwatemba. Ngama-small scale farming areas, amadala, ama-purchase areas.
Singathi wenzani khonapho ke endaweni yakho?
But in the main, ngigcina inkomo.
Kume njani enkomeni khonapho mangena?
Inkomo kithi ziyavuma sibili. But lo nyaka sile problem yamanzi lezulu kalinanga kuhle, so amadlelo azasikhathaza nyana. But sile problem yamanzi really.
Singathi awula mgodi, awulani, ume njani wena ngoko?
Oh, mina sengasinka ama-bowls, I just need to equip them.
Nxa sisikhangela khonapho ke inkomo zakho ukuthi zinengakanani, njalo lokuthi wena ubona ngazani ukulima ukufuya inkomo kungani kulungile kumbe kume njani nxa sikhangela ezikhwameni lapho?
Mina ngibona ukufuya inkomo yikho okulungileyo sibili. Ukulima lokhu ulimele nje ukuthi abantu bazuze ukudla.
Singathi ke wena inkomo ziningi sibili, njalo ukudla kwenkomo nxa kungela amadlelo esija ugcina usenzani?
Kangikaze ngibe lo hlupho lwamadlelo. Mhlawumbe lo nyaka lapho engizaba lo hlupho khona, but hayi inkomo ngilazo ziyadlula 60 mhlawumbe ziphosa zifike 70.
Singathi ke nxa sikhangela ke ukuthenga ukudla akuduli kangako yini, kume njani nxa sikhangela ukudla?
Ngifuna ukukutshela iqiniso, ukuthenga kungani sokudula, mina kangikakuthengi. Imbengile nhlanhla ukuthi iplot lami lilotshani obunene, but kangikwazi ukuthi lo nyaka kuzakuba kanjani. Okwamanje intengo yokudla kwenkomo hhayi ngeke ngitshela ukuthi iprize ngiyayazi kahle.
Yes, singathi ke ukuzingenisa ke emkambo lapho inkomo kuhamba njani?
Kulapho silohlupho khona manje. Njengoba ngike ngathi ukuthi njengoba imali isitshintshile, so kungaqedakala ukuthi imali injani. Njalo abantu abathengayo bayagqila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze. Kulawe wona okade inkomo uyifida uyithengela imithi, bangani bayasigqisa.
Singathi ke lina kodwa nxa zisihambisa ezigidini khonapho, imalini inkomo i-live weight yangkhona xa ngafaka isilungu kancane?
Sa mina kuye kwabuya abantu okuthiwa ngo-CC sales okrofoti bezokhangela izinto zami baziweya, bengitshela ukuthi okay bangayithenga kumbe bebekubalisa ukuthi ngamabhondi, babalise ngamarandi, babalise ngama-US dollar, bathi kumbe inkomo ephosile yi-600 kg uzobethi bayayithatha ngama-$600 i-US dollars. Lokho mina bengibona ngabaqili.
Wena ubukhangele emalini kunapho?
Kabi engilazo zinkulu. Emphosi engikhangela ukuthi kambe xa bekangika ama-800-900 US bekungani kungcono.
Kuzobuya amathokazi-ke uwathengisa malini?
Hhayi, angikuwathengisa. Sengisafuna ukuthi zande kancane.
Umnumzana Jubert Mangena ngumlimi wakwele Zimbabwe. Sixoxelaye ese-insiza. Uhlandla lapho sihlolisisa khona okwenzakala kwele Melika, sixoxa ngokhetho lukamongameli. Lokhu kuvele emgceke kungxoxompikiswano abasanda kuyenza belungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abathi balakho ukunqoba uTrump nguSenator Kamala Harris.
We need a nominee who has the ability to prosecute the case against 4 more years of Donald Trump, and I will do that. Second, this election is about you. This is about your hopes and your dreams and your fears and what wakes you up at 3 o'clock in the morning.
Ukhetho lolu lumayelane lawe, okufisayo lokunye okukuvusa ekuseni ngo-3 a.m. okunjengokwelatshwa okulenhlawulo ephansi kanye lokuhlawula okujiyeneyo lokubhekane lakho nsuku zonke. Yikho kumele sikukhangele kukhetho lolu. Ngizabe ngingumongameli ophila labantu njalo ukhuluma iqiniso sonke isikhathi lobenzela konke okuhle. Ngikhangelele ukuthi
I'm going to lead this country because I think it's important we restore the soul of this nation. This president has ripped it out.
Ngibona kufanele ukuthi ngibe ngumkhokheli welizwe ngoba umongameli esilaye usebhidlize ilizwe leli. Ulenketa bejabi njalo kaqedakali ukuthi ngumuntu onjani. Ngumongameli othanda ukukhulumisana lenkokheli ebusa ngocuku.
He's the only president who has act engaged and embraced dictators and thumbed their nose at our allies.
Kodwa uTrump uthi abantu laba badlala ngesikhathi ngoba uqinesaka. Kulabantu abedlula amathumi amabili abakubandla lama-Democrats abafuna ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Akula okwamanje ophikisa uTrump okubandla lama-Republicans.
Wezemidlalo abantu lokho bezonde okumangalisayo ngokwenziwe liqembu leZimbabwe Warriors elidlale kubi kumncintiswano weAfrica Cup of Nations kweGibhithe. Iqembu leli libhuqwe ngeleDemocratic Republic of Congo 4-0 emdlalweni wesithathu kusibaya sikaGroup A. Abafana beZimbabwe Warriors bahle bathwala imitshaqana yabo babuyela ekhaya. Ake sizwe ukuthi uthini uJays Simana Mpofu usithumele umlayezelo wakhe WhatsApp ngomdlalo lowo.
Mkanamkhesha Simana Mpofu. Owenziwe ngama-Warriors kulimaze imoya yabantu abaningi kakhulu. So mna ngicabanga ukuthi iqembu lelo kungcono lichithwe kuqale kwakuthi kusukisela ku-coaching department yakhona yonke. Labana ama-coaches akhona kwamanje ngibona ngathi ngabantu asebelahlekelwe kumcabango, asebelahlekelwe lulwazi lwebhola side isikhathi coacha. Kodwa-ke kukhanya kubonakala ngathi indlela abakhoja ngayo ngiyakudala ayisayiyo yamalanga namhla, ngoba ibhola liyajinja, is dynamic. So indlela abadlala ngayo abafana kuyabona ukuthi inkinga enkulu kuma-coaches abo, ngoba ibhola labo libhola lokuthi kufanele lisuke emuva likhatshwe liyo phezulu liyowela emuntwini ophambili lixhothane. Ayisilo bhola esilifunayo lele. So ensukwini zanamhla ibhola enjani alisebenzi. Into enhle ukuthi coaching department yangkhona yonke ayixoshwe umsebenzi kuqala ukusha kudinga ama-coach. Izifa kumele izame indlela zokuthi raise imali, ifune u-coach owaziyo ibhora. I-team selection layo ibe ngenye indaba enkulu ebonakala ngathi ama-coach abiased, bathatha ama-players ngoba edlala kungaphandle kwelizwe kodwa bengakwazi ukuthi badlala kanjani. Sibonele udlala kwabo Msona ukhipha uJibezize labanye ba-ade bedlala phakathi, kubonakele nje ukuthi ayisibo abantu ofanele babekhona ethimini yelizwe. So lokhana kumelanga kusetshenziswe nje ukuthi umuntu ngokudlala ngaphandle kwelizwe ukuthi umdlala ngcono kudlala amapleyazi akhona adlala sekhaya. So kufuneka kube le-selection panel esizayo ama-coaches azobuya ukuthi babone ama-players lawo njalo nxa ulungiselwa imidlalo enje ama-coaches aphume alande ama-players laba abangabe bedlala phandle bayebona ukuthi badlala njani emathimini abo, hhayi ukuthi basebenzisa into abazibala emanyuziphepheni. Maye amanyuziphepha labhala ngoba umuntu obhalayo uthanda leyo player amkhampeneli ukuthi angena ethimini kodwa kungayisikho akwenza. So into ehle ukuthi ama-coaches ahambe lizwe ngelizwe bayebona apho odlala khona ama-players babona iplay ukuthi idlala kanjani. I-selection yethimu i-biased kukhanya ngathi kulokhu kukhethana okuthi udlala kusiphi isigaba somhlaba. Into embi liyana ekhaya kunama-players azibhora kakhulu. I-Sandy Marimo, Sandy Sitsamba lowo lawo Raman ibhora lisekho kuko ngabantu ofani ngabahlala phansi kakhulu. Sandy sithi sikhathi udlalile indima yakhe kwezebhora kathe sikhathi ukuthi ahlaliswe phansi ayeke ibhora straight.
Lo-ke nguJay Simana Mpofu oyingcweti kwezemidlalo. Usithumezele umlayezelo wakhe kuWhatsapp kunombolo ethi 011 202 465 0318. Sifisa ukuthi lani lonke phela lapha elikhona lisithumezele imlayezelo yenu, kube lingene khonapha-ke kuFacebook khonamanje litsho ukuthi likubona njani ukwenzakale khona ngale Gibhithe. Siyabona ukuthi abantu abaningi sibili bazonde okumangalisayo. Ukuzonda kwenu kutshoni, likhulume elifisa ukukhuluma lingathuki bantu. Siyabona sibili kula bantu abaningi abafisa ukuthi bangene bakhulume ngakhonoko. Lingakhohlwa phela ukuthi nxa lisithumezela uyathatha-ke iWhatsApp yakho uyivule ukhangele kungana okufithizelwayo, ukufithizele ube susithumezela i-audio message kunombolo ethi 011 202 465 0318. Ye kunjalo. Soke isikhathi sezomculo uBenedict Nhlapho sethulela idlala edilikazi nje ziyamloma elitsha elithi Bulawayo.
Idlalade eliphekwe lavuthwa busu umculo kamasikhandi oqobo olamachacho ahlaba umgxwele. Le ndlela abalandeli bomculo kamasikhandi abachaza ngayo idlalade likanzinja ziyamluma elitsha elithi Bulawayo. Umunye wabathanda umdumo kaMasikhande ozibiza umlandeli omkhulu uthi lulujo oludliwa umuntu ebotshelwe.
Umculo kaZinja uyathuthuka ukhombisa ukuvuta i-album ufuna ukuthi uyilalele kahle kahlehle ukuthi ukhuluma ngani. Iyahlabusa ma uyilalela kahle kakhulu.
UNemza Mdluli yena uthi ubulawayo usevuke kwatshu kwezomculo.
Ikakhulu engiyithanda kakhulu ngithanda yona le ethi ubulawayo. Khona manje abaculi bakithi sebeyadlala emsakazweni kuyinto enhle kakhulu okusijabulisayo thina.
Ngakwelinye icele uMoslet baba kaGundi uthi lidlalade elengoma ezipothulwe ngohlonzi lwaphezulu.
Hayi lelo CD lishisa ikhothi impela liyathandeka njalo akukho lula nje ukuthi mawudlala nje weqe leyo ingoma yakhona.
UGift Sonduku Ndlovu uthi ingoma zakhona zile mitsho.
Ingoma engiyithandayo kakhulukazi ngu-track number 2 ebhalwe khenxe-khenxe ma ungabuyifunda lapha. Iyasifundisa kakhulu ukuthi nazo izigebengu kufanele zibone ukuthi kuyinto embi ubugebengu ngoba ngokudubula umuntu kusala kule yintandani labafelwakazi.
Kanti-ke layo umculi bathi uyikhuza kamnandi. Yenake uzinja uthi usule imlomo enkulungwane yokubonga uxhaso lwabalandeli.
Ngiyajabula kakhulu ngoba abantu basakhombisa ukuthi bayalithakazelela leli CD. Engathi nje kungahlala kunjalo lingisupport abantu bakithi angilutho ngaphandle kwenu. Lapho sengikhona kungenxa yemsebenzini ngoba yilini elingithathe lapho nangibeka lapho engikhona.
Kanti ke ukhokhela umculo kaZinja umlungisi Madabudabu Jabalala uthi ungathintana laye kuFacebook lawe uzitholele ubunandi lobo.
Bonke ukuthi ungakanani awukhathalekile kodwa uma ungalithenga leli CD uzabe uzathola yonke into oyifunayo.
Uphuma ke enkundleni ngale yokholo ethi lithethelelwe izono. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Lokuzwa njani umculo kaZinja ziyamluma phose lakho khonapho ke sizuthi uthini. Sibona ukuthi abantu bathini lapha ke kuFacebook uBebe T Bebe uthi Mkhoma Kips kunjani nyaphila mfowethu singazi wena. Wamando khonangale Mozambique uthi uvuka njani Dube. Hayi sivukile kakhulu mfowethu wena unjani. Uzobuya ke uEnvoy Kupe uthi kambe ilizwe leli liya ngaphi shuwa. Usanokhoza uthi Dube ngiphatheke kabi kakhulu ngokubona abantu bebutho akade bephezu kwethuna likankomo. Ngibona imifanekiso sibili. Thina esintwini siyahlonipha amathuna. Costa Manzini uthi ngikhona Dube. Sabona Manzini kunjani khona ngapho. Uvodloza la uthi livuka njani Dube. Inetwork ngazanye yaqhamuka ye. Sibona inetwork yaqhamuka siyaxolisa kakhulu. Musa Mazibuko uthi Dube kunjani. Livuka njani khona ngapho Mthembu. Hayi sivukile kakhulu mfowethu. Kuzobuya ke abanye abaningi sibili bayakhuluma lapha. Lo munye uthi Senkayi ye nguvodloza. Uthi inkomo zilamanzi okunatha so bathole nzima. Shila Sibandala uyasibingelela situnjani khonapho Shila lapho khona. Ye siyabonga. Ngakehlukana ukuthi sikhangele indaba bezikhokhela ngamafitshane. Iphangaleli zeBank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola eZimbabwe, $400 million yokusebenzisa elizweni. Indodana kamoya uJoshua Nkomo ithi kumele kube lekhefu lokunanza imisebenzi kayise. Abantu abaningi bazonto okumangalisayo ngokuvinjwa kokuthengiselana umombo. Sigqiba lapho uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngoKipstube.